Kuyatshengisa ukuthi loba silohulumende omutsha, inhlupho esihlala silazo uma sesisondelela isikhathi sama-elections, lokho kuluhlupho esiba lalo nalamuhla. Loba uhulumende sewatshintsha, kodwa uhlupho lwedlame phakathi kwamaqembu e-politics lokho luqhubekela phambili. Imithetho ikhona, ama-structures kumbe singathi inhlanganiso ezinjengeZimbabwe Human Rights Commission, Zimbabwe Electoral Commission, konke kukhona okumele kube yikho kuvikela konke lamapholisa kukhona, kodwa ngesesinye izizathu esingazaziyo konke lokhu akusebenzi, yikho silokhu sibona kuqhubeka lolu dlame.
Abezanu labo bavikele amapholisa, bamangalile emapholiseni ukuthi batshayiwe. Ngokubona kwakho, udlakela lolu lungaba luvela kunxazombili ngempela yini, kumbe bakhona nje abathi labo batshayiwe bevala?
Kunzima ukwazi ngoba ukuqala kasikho lapho kwenzakele, besingekho lapho kwenzakele khona. Sesikhuluma nje sibona amavidiyo, sesikhuluma nje sibona amapikitsha, kodwa iqiniso sibili kasingeke silazi ngokubona izinto zonezo ezingakhiphi konke kumbe ezingakhiphi lonke iqiniso. Ngakho-ke uma sesikhangela, kodwa sikhangela siya emuva, sizathola ukuthi kwakukhona isikhathi lapho amalunga eqembu funa elezanu PF babegqoka njengamalunga e-MDC behambe beyenza udlame kumbe behambe beyephula umthetho begqoke lezo skipa, begqoke lawo ma-uniform. Ngakho-ke kule possibility kumbe kungenzeka ukuthi lalamuhla into efanayo. Ngakho angilali qiniso, angilali qiniso, angikwazi.